ngakhangela kathesa kunzima lokuthi sikwenze. Kwakulula esikhathini sakuqala ngo-2009 ngoba sasithi amabhenki ayelama-reserves aye-foreign exchange ayelawo ayehlele phandle kwelizwe. Esasithi amabhenki lamabhenki wonke esasilawo wawubona ukuthi kuma-foreign currency account, kuma-nostro accounts babelayele i-US dollar. Khathesi okukhangeleleyo ukuthi asila reserve currency, asilawo ama-deposits lawo kuma-nostro accounts, sililizwe nje elidlala ukutholayo. Ngananzelela i-foreign currency esilayo nxa ingavelanga kuma-exports, nxa ingasavelanga kuremittance, siyabe singela totally foreign currency, asila ama-reserves of foreign currency. So kubana sicabange njalo ukuthi sithi asibuyeleni iyavelanga. And ungananzelela ukuthi bona laba abasele emsebenzini eZimbabwe, imisebenzi yabo eningi lakhona ayi-export ukuthi sithole foreign currency, imisebenzi eyenzakala ekhaya njalo ebhadalwa nge-local currency. So umbuzo omkhulu ukubana yes, isifiso sokuthi sibe laso, yes, kungabe kuyindlela elula ukuphuma phakathi kwekudubeka loba ama-challenges akhangeleleyo, kodwa asilawo ama-reserves to sustain i-redollarization. Ngoba singavuka sithi namhla sifuna ukudollarize, imali yefuel yakhona iyavela nga? Imali yamagetseni le iyavela nga? Imali yokubhadala izisebenzi zama-civil servant iyavela nga? Ngoba laba abantu abayibambileyo foreign currency ngalesi sikhathi, njalo lama prices yethu wona enza kube lula ukuthi umuntu ole foreign currency athenge online kulokuthi ayisebenzise locally. Ngoba ama prices la ngokuhlanya ungaze unanzelele even wona lawa ama prices e-US dollar ayakhwela ngane kule inflation ku-US dollar. So kulento eziningi esingafuze sizikhangele njalo siziyenze njengelizwe before we even consider redollarization. Bozguya kulakho ukuthi siyakwanza ukuvuka sesidollarize, sivuke singelakho okweneleyo njengelizwe. Ikakhulu nxa sikhangele endabeni zokuholisana,
kuyini okumele kwenziwe pho shoko?
Esingathi singabe kulula ebesingakwenza, loba mina ngilamandla ebengakwenza, beyibala ngisuse yona ngokwa-US dollar. Ngithi eZimbabwe awula US dollar esetshenziswayo. Ngithi kanje asibeni lama price wonke eZimbabwe senza izindola lerandi. Thina njengeZimbabwe i-biggest trading partner yethu yi-South Africa, njalo singasebenzisa irandi njenge-trade reference ekukonomi yeZimbabwe. Siyareducer ama-pressure amaningi ngokwananzela abantu baningi laba be-China babuya kukonomi yeZimbabwe ngoba kulula ukuthola i-US dollar. I-US dollar is too much of an international currency. Ifaka ama-pressures amaningi ngoba imali enkulu ifunwa ngumuntu wonke. Umuntu engabale i-US dollar uyayisebenzisa yonke indawo. But singathatha ama-price at city ngerandi. Kuyenza labo even osomabhizinisi babe lenhloni ukubana bevuke namhla bethengisa into ye-30 rand nge-$3. Ngoba kuyabe kukhanya ukuthi into leyo goli yi-30 rand, so lapha angeke ithengiswe nge-150 rand. Yinto engingazikhangela ukuthi besikhangile ukuthi sikwenze ulukulokubana siqhubeke sicabanga ukuthi sidollarize. Ngoba lelo US dollar asilalo ngalesi sikhathi, njalo i-economy yethu ayimanga kuhle. Kwakulula ngo-2009, njalo kunjalo kulula kulama reserves. Wawubona uhulumende wathatha isikhathi eside esithi wonke umsivu 7 kahole i-$100 basic salary kuwonke umuntu flat, ngoba wayezama ukubuildana le capacity.